Abenhlanganiso enhlangothini ezehlukeneyo zikaZulu bathu dubo lolu lwezidakamizwa soludala ukulahlekelwa impilo kanye labantu abenelisa ukusebenza bethuthukise umnotho welizwe. Umnumzana Romeo Machazi, owenhlanganiso yabasakhulayo e-Active Youth Zimbabwe, uthi balenhlelo zokuncedisa labo asebebhekane lohlupho lokungaphili kuhle nxa bengathathanga izidakamizwa.
Sisebenzisana labantu abahlukumeza izidakamizwa ngenxa yokuthi silama test kits nokuthi ama device asincedisayo ukuthi siba test sibone ukuthi balezidakamizwa yini ziyiziphi zangkhona kumbe ngithi zinganani izidakamizwa ezisemzimbeni siyatesta. So i-service esiyenzayo yona yokutesta sizokuba le-service yokubapha i-counseling, ukubapha i-counseling. Silabantu abaqeqeshileyo abafundileyo sibili abe-psychology, ama-social workers, nama-therapists, nabe-mental health ukuthi siyaxhasana ndawonye ukuthi sikhangelisise imbangela yokuthi indaba umuntu ethatha ama-drugs wenziwa kuyini.
UMachazi uqhubeka echasisa ngengozi edalwa izidakamizwa emzimbeni.
Sizokuba lenye iprogramu okuthiwa nge-detoxification, detoxification program. Leyo iyasincedisa ukuthi iflashe out, i-drug nxa lithethwe lisalela emzimbeni. Kule poison esalela emzimbeni okuthiwa ngama-drug residues. So nge-detoxification program iyancedisa ukuthi idoti kumbe ithi ingcekeza leyana esalayo emzimbeni ehlukumeza umuntu oyi-victim yena lwana oyabe ethatha izidakamizwa. Kuyabe kulokho kum-affecta, kumgulisa, kumlimaza, ingcekeza leyana iphume. And kobulawayo abantanga ba-affectiwe ngama-drugs lawa, ama-drugs aba-affect sokudlaleyo kuthiwa yi-crystal meth. Ubungozi bayo bulingana lobe-cocaine ngenxa yokuthi bulama-side effect angayenziyo sibili.
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi sakobulawayo, ngumzali othi ulomntwana othatha izidakamizwa.
Ukuhlala lo muntu othatha ama-drugs kuyingozi kakhulu njalo kunzima. Umuntu wakhona engaswela imali yokuthenga ama-drugs uba lolaka kakhulu, uyathatha le mpahla endlini ayithengisa ukuze athole imali. Kubuhlungu kakhulu ngoba uyakwanisa ukuhlala engaziwa ukuthi ungabi njalo eyenza noma yini engabe eyi.
Umnumzana Mission Ncube, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uxwayisa ukuba abathengisa okudakayo kungabaphatha njani nxa kuyikuthi ngababo abantwana abathengiselwayo.
Nxa umuntu ethengisa amax, impumela yabantwana masebethethe amax lakho konke abakwenzayo. Kambe nxa kuyikuthi sokusenziwa kuwe yilaba bantwana ababe sebethethe ama-drugs, ukuthathe ngokuthi bathengiselwe ngomunye umuntu, umntwana awathathe ama-drugs ambi bese usithi okuvezwa yiwo la ama-drugs abesekwenza kuwe, ungezwa njani? Ngakho nxa umuntu ethengisa ama-drugs kacabange, acabangele omunye umuntu ukuthi okuzayenziwa ngulowo mntwana osowathetha ama-drugs ma ngabe usenzakala kuwe. So nxa ungumzali kumbe ungumuntu othengisa ama-drugs, ake ucabange ukuthi okuzavezwa yilokho okwenzakeleyo kubuhlungu okwedlulisileyo nxa kuthi sokusenzakala kuwe.
UDokotela Nemache Mawere, ongumqondisi wesibhedlela sabagula ingqondo eNgutsheni, wenqabe ukuthatshwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi abantu abalethwa esibhedlela begula iningi labo abangabe beyisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha kusiya kusitshiyagalombili ekhulwini, i-60-80% kuyabe kuyilabo abayabe bebanjwe umkhuhlane ngemva kokuthatha izidakamizwa, njalo kungabantu abaleminyaka phose ephakathi kwamatshumi amabili kusiya kwengamatshumi amahlanu yokuzalwa. Izidakamizwa ezisetshenziswa ngabatsha kakhulu zigoqela iskunk, i-crystal meth, i-bronclear, kwesinye isikhathi basebenzise amaphilisi agoqela i-diazepam le-haloperidol. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.